So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ekuseni ziku 24 kumpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lezizalwane zeZimbabwe eNew York eMelika izolo ntambama eceleni komhlangano weUnited Nations General Assembly osaqhubeka kuleli dolobho lapho azichasisele ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe.
To contribute to your country with the skills you have acquired, with the connections you have made to help your mother country, to help your father country, Zimbabwe.
Uhulumende weBrithani usekhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezadinga ubupepheli kodwa zancitshwa amaphepha okuhlala kulelo lizwe ukuthi ziphindele zodwa emuva zingabanjwa ngamandla.
Abantu lapha socially are now best here. They are all relatives. Umuntu lana wabe lapha lefamily yakhe yonke. Ubaba akala maphepha but bonke abanye abantu banamaphepha. So ukuthi nabe sihamba yedwa cheer ifamily yakhe khambona ngathi akwenzi. And abanye balahlekelwa ngabo ubaba labo okukhulu bonke khona lekhaya. So impilo yabo yonke siphelele la.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona apha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lezizalwane zeZimbabwe eNew York eMelika izolo ntambama eceleni komhlangano weUnited Nations General Assembly osaqhubeka kulelo dolobho lapho azichasisele ngobudlelwano beZimbabwe lamazwe aphetsheya lokunye okunenginengi. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela okunengi ngalolu daba.
Umnangagwa utshele izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika emhlanganweni eNew York ngesonto ukuthi uyajabula ngendlela ilizwe leBrithani esilidlelana ngayo lelizwe leZimbabwe.
1979, when Margaret Thatcher became Prime Minister of the UK, we were at the thick of our armed struggle in Rhodesia then, and she became Prime Minister. She was the architect of the Lancaster House Constitution that brought about the cessation of hostilities and bring about the Lancaster House Constitution. That's a woman. And then after that, several other men came and spoiled the relations. Until this time around, when May came in, another woman.
Kunengi okwenzakala nxa kulabesifazana embusweni kweleBrithani. Wathi kulonkosikazi Margaret Thatcher ngesikhathi impi yenkululeko isitshisa wenza ukuthi kube lokukhulumisana lalisasilwisana labo. Kathesi sekulonkosikazi May ofisa ukudlelana lathi kahle, kodwa ke kwangena amadoda embusweni kwaphambaniseka ubudlelwano bethu. Ngathi ngisanda kugcotshwa ukuba ngumongameli ngemukela ucingo olwaluvela kumphathintambo wakwaleBrithani uTheresa May wathi sikhulume konke esifisa ukuthi kwenziwe lelizwe leBrithani. Ngathi kame okwenyanga ngike ngilungise uhulumende wami. Kuthe kufika isikhathi leso wangitshayela ucingo sakhuluma ngakho konke esikufisayo. Wathuma umuntu njalo ukuthi aze kukhulumisana lathi. Sathokoza sibili ngalokhu okutshengisa ukuthi sokulobudlelwano obuphezulu phakathi kwelizwe leZimbabwe leBrithani.
The first country which sent in an envoy to congratulate the new administration was the UK.
Kodwa ke uMnangagwa uthi akucaci kangako okwenziwa lelizwe leMelika.
Here, Washington. It's not really predictable, but the relations are not as strongly bad as before.
Ilizwe leMelika kungani asikuboni kahle ukuthi uhamba njani lapha. Kusase kude phambili sibili. Kwake kwabuya amalunga edale leCongress abhala ugwalo olujulileyo asichothoza okunye okumangalisayo. Kodwa bathi bebuya okwesibili kwaba kungconywana. Ubudlelwano bethu kabunjengalokhu okwakukhona singakangeni thina embusweni. Sinethemba lokuthi ubudlelwano lobu buza kuba ngcono ngokuya kwesikhathi. Uphinde wathi lelizwe leGermany lalo lifisa ukuvuselela ubudlelwano lelizwe lakhe. Uthe akumelanga abantu besabe ubudlelwano belizwe leZimbabwe leChina njengalokho kwesatshwa ngabantu kweZambia lapho abathi ilizwe labo selithengisiwe.
You have some fear emanating from our relations with the People's Republic of China. And fear is based on what you say has happened to Zambia. Currently, you may have heard that at groundbreaking, I went to the People's Republic of China in April and requested for support for Wange 7 and 8 plants, costing about 1.2 billion. And
ngiyalizwa elikuchoyo ngokwesaba elilakho. Ngisanda kuthola imali engamabhiliyoni amabili lengxenye kwele China yokuvuselela inkampani yeWange Colliery. Sesiyitholile imali le njalo sesiyisebenzisa. Sikhangelele ukuthi sizathola umlilo kagetsi othe xaxa esizawusebenzisa kwele Zimbabwe. Kasisoze sisebenzise imali kahulumende ukuthi sihlawule isikweleti lesi ngoba umlilo kagetsi lo uzabe usenzela imali. Ngakho-ke kangiboni inkinga yokuthi abantu besabe ngenxa yokuthi uhlelo lokuvuselela inkampani le luzabe lusenzela imali yokubhadala isikweleti.
So I don't see any danger where you have a project which becomes productive in terms of revenue stream to pay for itself.
Umlangagwa uthe kulolunye njalo uhlelo lokuphehla umlilo kagetsi olwenziwa eCaribbean ngemali eyathathwa kwele China. Umlangagwa uthe kumele abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bazame ngamandla wonke ukuthi bathuthukise ilizwe labo.
I call upon you, my brothers and sisters, in the diaspora, to contribute to your country with the skills you have acquired, with the connections you have made. Make use for them to help your mother country, to help your father country, Zimbabwe.
Sesifikile isikhathi sokuthi lisebenzele ilizwe lenu. Selinolwazi olumangalisayo elingalusebenzisa ukuthi lithuthukise ilizwe leZimbabwe. Kumele lenze khonokho ngoba ilizwe leli phela ngelenu. Njalo yikho konke lokhu esikufunayo. Lani elikufunayo. Kodwa ke umnumzana Dan Moyo okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Kupe uthi kuningi okumele kwenziwe nguhulumende weZimbabwe ukuze bacabange ukuthuthukisa ilizwe labo elibuswa libandla leZANU-PF.
Abantu balokhu benemibuzo ngoba basafuna ukuthi baqale babone izinto zisenzeka. Kodwa isithembiso sona sikhona ngoba ubonakale ngumuntu ongumiseleyo ukuthi kube lo tshintsho elizweni. Sikumele address ama-fundamentals awe democracy okuyiwona ayenza ukuthi ubudlelwane lamanye amazwe kungabi khona, sibonakale thina njengelizwe elingalandeli imithetho. So izinto ebesizibeka kuye ukuthi kumele azilungise zona lezo, ukwenzela ukuthi amanye amazwe angaphandle lawo akwazi ukusihlonipha, akwazi ukusebenzisana.
Umlangagwa ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.
Lanxa uMongameli Mnangagwa emukelwe ngenjabulo ngabanye, zikhona ezinye izizalwane zeZimbabwe ebezizama ukutshengisela zisola indlela akhethwa ngayo kukhetho olwedluleyo ngoba zisithi waqelibezela. Ngomgqibelo, izizalwane zeMelika ezenhlanganiso yeDecember 12th Movement ezaziwa ngokusekela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe zifolile ezitaladeni zihlangabeza uMongameli Mnangagwa zisithi ngumkhokheli oqotho. UMnumzana Mugabe ubika wayengaqhubi imihlangano lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecobongula izombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele ngalolu daba. Waqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ngenyathelo elithethwe nguMongameli Mnangagwa.
Mbona ngani unanga kwa thank you uyazama ngendlela zonke ukuthi ekhulumisane nabantu beZimbabwe ngoba I think uya kunanzelela ukuqhakadeka kwamaZimbabweans nxa kusikhangela ezomnotho lezi ngoba ama researchers aza kutshela ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama assets angafika 100 billion and abantu bona labo bangaqala ukuinvest eZimbabwe iZimbabwe ingatshintsha ngesiphanga ngaphanye ingazange yaboleka imali zakwamanye amazwe okunye futhi kumele sikunanzelele ukuthi owakathe sokuhlupha iZimbabwe foreign currency ama companies azama ukusebenza eZimbabwe yahlutshwa foreign currency yefuel yokuthenga imithini yokusebenzisa kodwa kungaba nabantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe abangayinvest eZimbabwe that means issue ye foreign currency ayisozibe khona ngoba bayabesebenzisa imali yabengaphandle kwelizwe so mbona ngani uqakathekile ke yikho la umnanga kwa ekubona uqakatheka kwamaZimbabweans angaphandle kwelizwe ukuthi ezame ukubatshengisa amathuba akhona elizweni leZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe benze ibusiness mhlawumbe angayivusa iZimbabwe engabolekanga imali eziningi emabhanga kumabhanga amakhulu abolekisa imali
kodwa siyabona ukubana uhulumende ka mongameli Mnangagwa kawuvumeli abantu abahlala phandle kwelizwe ukuthi bavote kodwa nangu siyambona nguye osebaxoxise xoxa labo ungathini wena khona
ngiyethemba ngezinye izinto ezile abazamtshengisa zona zenezo ukuthi kona nxa kuyukuthi ufuna imali yabo kuzamele bavumele ukuthi bevote ngoba akula ngenye indlela ukuthi umuntu angafakela izweni imali yakhe kodwa engenelisi ukuthi evote bazokunye kulemithethethethe nje eminingi ekhona eZimbabwe ngoba ekwenza ukwenza ibusiness eZimbabwe kungabi lula so ngiyethemba abantu bazamtshengisa khonoko la ukuthi hayi awakabi nomnyaka ubusa so mhlawumbe kulento kumele uzithinte iattitude yakho imithetho yakho imeli itshengisela ukuthi lingabantu abafuna imali lingabantu abafuna abantu abaphandle kwelizwe bebuye bezoinvesta njalo elizweni lakithi
lo mnumzana Senzele Ndebele ingcwethi ecobongula ezombusazwe obekhuluma icingweni le studio 7 ekovulawayo indwendwe zabachayeli bezimoto abadinga amafutha awokuhambisa izimoto awepetulo ziqhubeka zisanda ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe lanxa uhulumende esithi amafutha la awakasileli ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani kobulawayo ngalolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions
Efuel ikule problem especially petrol idiesel ikhona ipetrol kule problem ngamaline bayikhona ukugcina amaline
Ngizwa ukuthi ayini sitholakala emkambo omnyama iblack market ihamba njani
Alikhini kabe black market vele balaya bayabadeli izigubu abantu lapha but bayadura labantu thothi sebedurisela abantu basebethatha iadvantage yomumo badurisela abantu but izigubu zigcwele iganga lomsoke lihluphe singathi khangelana nalo futhi khathesi
Badura okunganani bathengisa njani
omunye umuntu wenjela uthi yena i5 liters uyithenge $9 so kuyajengisa ukuthi nxa kunjalo bayadura ungako kule mpompini
emagarajini khona kuthengiswa malini
hayi emagarajini iyadibenda nge-type abanye $1.41 sakuma $1.45 kudibenda nge-type o-total lalabo abanye o-engine lalabo track ama-price akhona nje atshiyana kancane but egarajini vele kuyakufanele ukuthi nxa kuyinormal around between $6 and $7 or 25 liters yakuzihambela but ngale ku-black market kuma $9-$10
manje bathengisa njani nxa kuyukuthi ule mali iUS dollar uzoba kumbe ule mali esefonini umehluko wakhona unjani
abama garage ungananzelela akula mehluko ungayithola ikhona egarajini kumbe sefoni kumbe uyaswayipa kuyafanana kumbe ule US dollar kuyafanana kodwa kuyiqiniso ukuthi iUS dollar uzuyibona leyo iqiniso lakhona kumbe uthola ibond kuyafanana leswayipini but iUS dollar vela uyithole
ye manje nxa sikhangele udubo lona lolu siyabona ukubana lasemabhanga lokho lukhona udubo lokusilela kwemali manje abantu baphila njani nxa kunje
abantu asebephila kuhle kathesi singathi ibona abantu abe-black market abemgodeni babaphila kuhle ngoba ungafika ebhanga ekuseni uyafika udinga imali kuthi imali ayikho kodwa uthi uyaphuma phansi bomuntu uthola inkalata yemali. So abantu abasakwazi ngoba bangathi kulokuganga ukuthi ingxenye yamabhanga sesenza laba bantu abanye abasebenzela phansi. Uthi bayakhupha imali yengalo ukuthi nga usithola ngalo itholi iphakeme. So kusho ukuthi bosilalo kulokuthi vele abantu abaningi sebesebenza i-cocash basebenzele isfike kokwenzakala. But kusho bese sibalale ukuthi nga kuyikuthi njengoba ngasela fiwele sesile problem ngoba nga usiye emntwini ongayisiyo filling station vele nga uzothi ukukhuluma ngeswipe usukhuluma ngeicocash uyakubulala umuntu. So ke kuyajengisiza khamisa silohlupho lapho sofanele uhulumende abone ukuthi indlela iyayilungisa masinya ngoba abantu abakunjalo abantu abazaye banikwe le notice kuvuke nje kungasaqondakali nge-Friday imoto sezilayini iganga lonke kungazange kube le notice yokuthi kuzashota ifuel. So ke ilizwe leZimbabwe likhaya ngathi abantu iyabashukuluza ngoba uyasakhala ngamanzi kuvuke nje usukhala ngegesi kuvuke usukhala ngepetrol abantu abasakwazi kani impilo yavela imi ngapi la.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Resident Association kanye leZCTU sixoxelaye ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi ngodaba lokusilela kwempahla ezitolo imali lokunye.
Indaba enkulu eyiqoxa lapha indaba yokuthi kunabantu abadlala impilo zabantu abanye bakhweza kungelantingeko zokukhweza abanye njalo ngabakhweza bekhathaza into nale othiwa yi-exchange rate yokuthi wona nxa ufuna imali eyimali sithi yesidola nxa ule mali yakho ebhanga ngale kumbe ama-bond notes usunikwa ama-rates amanye okuhlanya ezinto wona kusiba nzima ubana ukwanise ukurestoka impala zakho yabe uzithengisa ngaleso zathu umuntu acina esekhweza ama-prize esenza kwabantu wona ngoba uzathengisa yena nge-bond note kumbe ngokuswipe ama nge-ecocash aqeda lapho somele ayodinga i-US dollar emkotweni lowo emsikeni lowo umkoto abathi i-black market lapho kwenziwa khona-ke ama-rate ona lawo okuthi athole wesikhathi kufika kuthi ona nxa ule ufuna i-100 US dollar kumele ube le 200 bond kumbe kuswipe kumbe i-ecocash. So konke konokwana kugcine kukhozela kubangela ukubana abantu bakhweze ama-prize kodwa bakhona abanye abapha kukhweza nje ngesihluku njalo lokuhuquluza lokufuna ukunotha masinyane masinyane labo-ke yibo abantu ababi ekuvuseni komkonomo wethu. Bakhona futhi abanye abantu abalokhu belo buhlungu bebangisa uhulumende omutsha ongenileyo ongaba umnangagwa abangawufuniyo. So bayazama ngendlela zonke njengoba wazizwela abanye babekhuluma emaralini abo besibona lesi sishwala soye sidleke sasithela amatshe so konke konokwana izinto ozibona ukuthi for sure sokunabantu abakuzamayo sibethu bemeke sure baqiniseke sibobana ilizwe lizabuseka nzima manje-ke. Kodwa konke lokhu mina ngihlala kufananisa le nto eyenzakalayo ebantwaneni baka-Israyeli bephuma eGibhitha bathi bephuma eGibhitha bawelwa zindlala baba nelidlala baze bagcina bephiwa imana evele ezulwini bawoma kungela manzi okunatha abanye baze bathi kungcono ukubuyela eGibhitha kunokuthi sifele egangeni ngendlala. Kodwa ngokuqinisela njalo lokhu ukhokhela kwabo uNkulunkulu bagcina befikele eKhenani. So mina konke konoku kokwenzakala kade esizweni ukuswelakala komhluzi ifiweli ukukhwela kwama-rates lama-prize ngibona ngana izindlala zona leziyana lamanzi ukuswelakala kwawo kodwa iKhenani lona ngokwalo sesilikhangele njalo sizalifika kuphela.
Kodwa uyavuma ukuthi ingxenye yesizathu salokho okwenzakalayo yikuthi imali iyaswelakala elizweni njalo lo mnotho welizwe ovele uphansi uhulumende kakenelisi ukuthi awukhuphule
khona kuleqiniso vele ngoba yikho abadala phela ubana sizegcine siba lokutshintsha kukahulumende sikhipha umnumzana ubaba uMgabe sizongena i-new dispensation ngoba sasibona ubana ilizwe lilokhu lisiya litshona litshona akusela kudlelwana labantu abanye amamazwe. So kwase kuvele kuwomile. So asiyomanga ubana vele umkonomo wethu ungasamanga kuhle asiyomanga ubana imali layo ibingasekho kodwa konke lokho yizizinto ezizanywa ngamandla onke kulungiswa ngohulumende lo omutsha ngoba umnangako ukubana at least abantu siphume esigabeni sonalesane sokuhlupheka siye esigabeni esinganeno.
Ngezinye indlela uthi uhulumende lo okhona kule themba lokuthi uza kulungisa lokho okuhluphayo.
Ithemba likhona sibili kakhulu nxa ungumuntu sibili ozimiseleyo ukhangele uyabona ubana indlela eyenziwa ngayo ngumongameli wethu ubaba umnangakwa yindlela etshengisa ubana ufuna ukuthi agoqele wonke umuntu kusekeze endaweni labanye abantu bonke. Yikho wezwa even siqeda ama-election wakhuluma yena waze wathi kona advocate Shamisa ulaswe isibangomelo sidlale lawe, siyakwamukela izandla zami ziyeluliwe, umnyango wami uvulekile, ngenani sisebenzeni sonke ndawonye. So lokhu kutshengisa ukuthi ngumongameli ofuna ukubana asebenzele abantu bonke, sivuse ilizwe lethu kuphumelele umuntu wonke, umnotho wethu uqonde futhi njalo.
Lapho-ke lizwe umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, njalo engusomabhizimusi exoxa ekoBulawayo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukucutshungulwa kwesigwebo esiza kwetheswa umlingisi olodumo owemelika uBill Cosby kucala aletheswayo lokudlwengula abesifazana ngeminyaka yabo-1980 kuzaqalisa namuhla imithethwandaba, njalo kukhangelelwe ukuthi uzabakwazi ukuthi uzahlala iminyaka emingaki ejele iviki yona le ingapheli. UBill Cosby oleminyaka engamachuma ayisishiyangalombili lanye i-81 ulakho ukugetshelwa ukuhlala intolongweni okweminyaka engamachumi amathathu i-30 kumbe emilutshwane kulale. Kodwa amagqwetha akhe akhangelelwe ukucela umahluli ukuthi uCosby abike esendlini yakhe i-house arrest ngoba engaphilanga kuhle emzimbeni, kukanti le mehlweni engabonisisi. Umnumzana Cosby ubikwa wayenika abesifazana izidakamizwa phambilini kokubadlwengula bona bengakwazi ukuthi kwenzakalani. Lanxa befika amachumi ayisithupha i-60 abamethesa leli cala, abamdonsela emthethwandaba babili kuphela, njalo omunye wabo uthi ufuna afele ejele ngoba uthi owakwenziwayo kulokhu kumhlukuluza lanamhla. Kusenjalo, uhulumende weBrithani usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ezadinga ubuphepheli kodwa zancitshwa amaphepha okuhlala kulelo lizwe ukuthi ziphindele zodwa emuva zingakabanjwa ngamandla, njalo uzaziphathisa ngendleko zokubuyela. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezaphakathi kwelizwe leBrithani ole Home Office selifake imali engangenkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu yemali eBrithani i-£2,500 yokuthi abangena maphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni bangayiphiwa ukuthi bazibuyelele ekhaya. Umnumzana Nomenzikali uthi kakwamukeli lokho.
I think for now it's difficult ukuthi abantu bebuyele ekhaya. I think it will take time and then it's a process because of the lifestyle yabantu asebephile lapha, abanye sebelabo 15 years, 10 years. So it's going to be hard. But if they give us time, ukuthi silungiselele ukubuyela ekhaya, and for those abangela amaphepha, they should be given at least labo isikhathi sokuthi basebenze something, ukuthi like bevunyelwe ukusebenza amaphepha maybe 2-3 years, maybe they will have something ezandleni that they will take back home.
Umnumzana Charles Ndlovu uthi kungabe sekuguqukene eZimbabwe njengoba ibandla lezanu PF kuyilo elokhu libusa.
Bangama kancane ukubabisela and baqale ba-assess imumo ekhaya ukuthi uhamba njani, then after that they can make that decision.
Akukabonakali any signs of improvement ukutshengisa ukuthi ngikhona iZimbabwe is ready to accommodate abantu who have been out of the country for such a long time.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe selile muli lokhu labuya kuleli. Asizweni umbono kamnumzana Konti Lije.
I think ukuthi abantu bayabuyisele ekhaya lokho yise non-start. Abantu lapha i-social yabo is now best here. They are all relatives. They are here. You find ukuthi umuntu lana wabe lapha le family yakhe yonke. Ubaba akala maphepha but bonke abanye abantu banamaphepha. So ukuthi ngabe sihamba yedwa ichiya i-family yakhe khambona ngathi akwenzi. And abanye balahlekelwa ngabo ubaba labo kukhulu bonke khona le khaya. So impilo yabo yonke siphelele la.
UNkosazana Nasuku Mackenzie olwela amalungelo abantwana uthi udaba lokubuyiselwa kwabantu eZimbabwe luyamhlukumeza.
Abantwana, umntwana uzalelwe la, umntwana wabuya lapha emncane, wafunda ngemithetho yala, impilo ayiphilayo ngeyala. Nxa ususa umntwana enda weni akati esejayele yona ayaziyo esiyaqalisa kuchangale kuzabahlukumeza eni kuzahlupa nothi kumbe ngokuthi hayi izinto ezimnandi kuzahlupa even isifundo ezifundweni zabo because okufundiswa ngapha akufani lokusekhaya
uye phambili okamakenzi ekhuthaza uhulumende weBrithani ukuthi ahlolisise loludaba
abantu abaningi abakusukela khona ngale Zimbabwe ayisikuthi sokuphelile khona ngale Zimbabwe kulokho ekukhona so why kwavunyezwa ukuthi hayi sizaligcina lapha libe yisiphephelo yethu sebetshintsha futhi behanyiswa kulisiyemu ndawo yona leyo abasuka
baningi abeZimbabwe abacela ukuphephela bancitshwa amaphepha njalo abanye babo bavalelwe kuma-detention centers e-England uhulumende weBrithani uthi owala uma sivelela eZimbabwe uzambamba ngamandla ambuyisile engelalutho ngimela e-Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra. Kesizwe umculo kaJays Marabini esithi ngizobuyela. Ingoma ephuma kudlalade lakhe elitsha elithi Ntunjambini. Lithiye indlebe sizaxoxa la iphela kusasa ekuseni uJays khonapha emsakazweni wenu weStudio 7 ekuseni. Sicubungula leli dlalade njalo siliqhunsela lengoma ezikulo. Ezinye zazo nguSithandwa, Umbulali, uBasikiti amhlabela elohabarathi, yiyo lingoma wobuya my chick, liphuma lendaba ikhisimusi lezinye. Lo kaJays Marabini esithi ngizobuyela ingoma ephuma kudlalade lakhe elitsha elithi Ntunjambila. Lithiye indlebe sizabe sixoxa laye kusasa ekuseni uJays Marabini esichasisela ngedlalade lakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.